So kuyisikhathi sendaba ku VOA Ndebele.
Lami ngibonge uThanonoka Wande obisipha indaba ngolimi lwesishona. Elingali vuka njani izulukandaba olamukela emsakazweni weStudio 7 ngolesivili mhlaziko 18 Nhlangula 2023 nguChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, abalandeli bebandla lezanu PF bahlasele intatheli zindaba yeStudio 7 uAnastasia Ndlovu bamtshaya bambulalela umakhale khukhwini wakhe.
Lese ngitshaywa ngiyazame ukufihla ubuso ngathi nje ngisubuso bami angitshaye ngesibhakela langempama emehlweni. Kwathi lo omunye umama laye ukhona kuvidiyo naleyo wabenjwamulela ifoni waqalisa ukucisha amapilisha.
Umanyano wabezokholo o-Christian Alliance unxusa uZulu ukuthi athandazele ilizwe nsuku zonke ngekhola lakuqala phambilini kokhetho.
Sisiya ekhethweni lwethu, abantu badinge imizuzu emihlanu ukuze umuntu akhulekele ilizwe leZimbabwe.
Kubunjwa inhlanganiso ehloma abalimi besigaba seMandebeleni ngolwazi lokubaxhasa ngendingeko zabo.
Injongo yayo ingeyokuthuthukisa abantu beMatabeleland kwezolimo ukuthi bakubone kuyinto ebalulekileyo ukuthi ukulima yikho okungabuyisela abantu bakithi isithunzi.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Lamuhla siqala uhlelo lwethu ngendaba eziphathelane lokhetho oluzayo.
Asambeni matrasio vota.
Asambeni matrasio vota. Sivote lenkulu.
Asambeni matrasio vota.
Amapolisa ebikwa ephakathi kokuphenya isehlakalo lapho intatheli izindaba yomsakazo weStudio 7 uAnastasia Ndlovu echaywe ngabacatshangelwa ukuthi ngabebandla lezanu PF koBulawayo abakade bexotsha abathengisa izitaladeni kuleli dolobho abangayisibo bebandla labo. UNdlovu uthi usebamangalele emapholiseni abamtshayileyo ngoba bayazakala njalo lanxa bemcitshise eminye imfanekiso yamavidiyo kumakhalekhukhwini wakhe. Enye itshengisa ubuso babo ilokhe ikhona futhi uwatshengise amapholisa njengobufakazi. UNdlovu obele ezinye intatheli zindaba lazo zibikwa zitshayiwe kumbe zabaleka. Utshele usithandekile Mhlanga weStudio 7 ukuthi usebikele inhlanganiso ezilwela amalungelo entatheli zindaba ngalolu daba ezivalisa iMisa Zimbabwe leZimbabwe Union of Journalists njalo ziyamphathisa ngemali yokubhadala indleko zesibhedlela leyokuthi ayehlolwa umzimba kabanzi emtshineni kubonakala ukuthi kephukanga na.
Mina nsebenzela eBulawayo Media Center ese Royal Hotel. Sibizwe ngabantu abathengisayo phandle khona phana njoba siduze lemakethe. Akade behlukuluzwa ngabafana bezanu PF labo mama bezanu PF labatsha bezanu PF. Ngikutsho lokho ngoba ngiyabazi, ngiyansebenzelabo. Abanye bakhona ngiyanithenga kibo impahla ezehlukeneyo ama vegetables. Sathi sifika khonapho bebesebesuyile abantu bezanu PF laba ngoba bebegqoke impahla yezanu PF. Omunye wangikhona kuthiwa nguJerry, udriver imota ethwala abantu phambi kweZimra laphana ku-8th Avenue lo-4th Street. Wake waba lipolisa. Sithe sifika laphana sadinga ama victims, sa-identify ubaba oyedwa ochayiwe khonapha. Engakaqedi vele ukusichasisela ukuthi kuhambe njani, babe sebethutshile njalo abafana bezanu PF begijima bengadlanga nkotshani behlabela. Bafika bambuza ukuthi mina ngingubani, ngidingani khonapho. Ngabalandisela ukuthi hayi, mina igama lami nguAnastasia Ndlovu, ngiyintatheli izindaba. Babe besithi mana ukuthatha ividiyo yona leyo uyicitshe njalo. Ngasoneso sikhathi bese ngivele sengitshaywa. Ngiyazame ukufihla ubuso, ngathi nje ngisubuso bami angitshaye ngesibhakela langempama emehlweni. Kwathi lo omunye umama laye ukhona kuvidiyo naleyo wabenjamuleli phone waqalisa ukucisha amapikisha wabona eminye izithombe engizithethe ngisebenzela egweru wabese si ah ngumuntu kaChamisa lo ngumuntu kaChamisa ngase ngimbuza umama lo nathi hawo mama la ngichaya kangaka mina ngiyi customer yakho ngiyanithenge kuizinto wangikhangela ebusweni umama lwa waba lenhloni wabese embisela ifoni yami wathi ah sorry lingamchayi yicustomer yami yikho kunisindisileyo kodwa ubaba lo omunye lo omnyama okhona khonapho kuvideo ebelokhu engichaya bengikhaba bangikhaba ikakhulu okubuhlungu ngamehlo lekhanda lenso yami ngapha unyawo lwami nxanyathela oluka right kubuhlungu ngilama blue marks ebusweni ukubuhlungu ngoba khathesi noma ngikhuluma ikhanda lami libuhlungu amehlo ami abuhlungu.
Bakwamukele njani emapholiseni lapho usiyamangalela abakuchayileyo? Kuyathembisa yini ukuthi bazaluphenya lolu daba?
Ngihambe ngamangala eCentral Police Station ngifike ngayamukelwa kuhle ngumama ongamukelileyo lipholisa ngoba bengivele ngivuvukile vele lokhu engisajuluka le nyembezi. Inyembezi seziphomba ukuziphumela. Bangifaka ku private room wangi interviewa kuhle wakhuluma lami kuhle wabhala kuhle statement sami ngaseno sosikhathi umember in charge wambiza umama lwa wambuza ngodaba lwami wabuya wazongikhangela wabesuka khonapho wabuyele ofisini yakhe waphuma le team yakhe baya investigate ukuthi kuhambe njani wathi ephenduka wathi hayi sesivela cwayisisa ukuthi kuhambe njani hayi okukhulumayo kwenzakele sibili but siyabonga ukuthi ubuye wazomangala udaba lwakho emapholiseni. Bangibuza ukuthi okunye okwenzakele yikuyini ifoni yami ifile iscreen iPhone kuselele iSamsung esebenza kuhle ngilayo ngathi ngiyakhangela efonini inhlanhla ngathola kule video a complete video eya okwenzakeleyo ngesikhathi beqalisa ukunchaya ngabanika amapholisa.
Hello ke ngo-Anastasia Ndlovu intatheli izindaba e-Studio 7 obekhuluma icingweni losithandekile emhlanga we-Studio 7. Asenelisanga ukukhuluma leziphathamandla zebandla lezanu PF kobulawayo kumbe abanye abaphatheke kulolu daba kodwa ibandla leli elezanu PF lithi alibangeli udlakela ikakhulu ngalesi sikhathi sokulungiselela ukhetho ngenyanga ezayo. Njalo umkhokheli walo umongameli Emmerson Mnangagwa uhleze egcizelela ukuthi kube lokuthula. Kunjalo nje umanyano wabezokholo weZimbabwe Christian Alliance unxusa uZulu ukuthi athandazele ilizwe nsuku zonke ngehola lakuqala phambilini kokhetho. Sixoxele sikhulumeli salumanyano umfundisi uSenisibanda ukuze sizwe okunengi ngalolu daba.
Silomkhankaso thina njengamaKristu okucela ukuba bonke abantu jikelele esingathi sikhangele amaZimbabweans abakhona phelizweni lakithi langaphandle ukuba la amalanga alandelayo sisiya ekhethweni lwethu abantu badinge imizuzu emihlanu ukuze umuntu akhulekele ilizwe leZimbabwe. Sikhangele ukuthi sonke nxa singakwenza siqalisa ngo-1 o'clock lapho okhona uthatha imizuzu emihlanu ungayi kudla ungayenze izinto uthandazele ilizwe leZimbabwe kumbe wenza olunye ulutho olutshengisela ukuthi uyalithanda leli lizwe. Kodwa ikakhulu besikhangelela imithandazo yokuthi ukhetho lwethu lube lokuthula. Njalo thina sithi sonke singabomakhelwane siyaphilisana ukhetho luzabuya luzayidlula. Kodwa ke imithandazo yethu kuba abantu beZimbabwe sisale silokhu sibambene njengelizwe lokhu sibambene njengezizala zaleli lizwe. Njalo besicela ukuba nxa abantu bethandaza ke ngayihola lokuqala nsuku zonke sithandaze udinga abangane udinga abanye abantu ngathandaza labo ubusuposta ke ebulenjini usitshengisela ukuthi belithandaza lingabangane kumbe lisemsebenzini kumbe ngabantwana bezikolo kumbe sikhona emakhaya kumbe ngabafana bayelusayo kumbe ngomama bethatha amanzi esifuleni kumbe ngabantu abame edolobheni bama bathandaza besifuna ukuthi libe seliposta ke ebulenjini asile silabo ebulenjini lapho beZimbabwe Christian Alliance esingathi ubhuku bobuso Facebook Facebook, silama Twitter, ukuthi umuntu angaposta, sibe sesitshengisela ilizwe ukuthi siyathandaza sisonke. Ngiyakhola ke lo mkhankaso uzaqhubuka uye phezulu ngoba sesibonile ukuthi bakhona laba amabhizinisi abanye asebepostile, sebekhona abayehlukeneyo, ama-journalist sebekhona ade bepost ukuthi hayi besithandaza. Sikhangelele ukuthi izwe lethu libe lokuthi.
Ungasichasisela ukuthi uhlelo lolu luhamba njani?
Ngakho thina siyakhuthaza ukuthi sithandazele ukuthula kulokuthi simelele ukuthi abantu sebexabene, abantu sebethayene kulindawo kumbe ngale. Kungangcono siyenze lokho esithi ukuvikela ukuthi kungenzakali. Kathesi into ethokozisayo ukuthi wonke umuntu eZimbabwe ubecela ukuthi kube lokuthula. Simzwile uPresident Mnangagwa ekhuluma esithi akube nokuthula. Simzwile labe opposition bonke abe opposition akulalo yedwa esimuze esithi kube nokuxabana. So kusho ukuthi sonke singamaZimbabweans siyavumelana ukuthi asenzeni ukhetho lethu kube nokuthula. Ngakho isikhuthazo sethu ukuthi labakhokheli belizwe sibabone lawo bethandaza. Yona liyani i5 minutes esiyicelile bethandazela ilizwe ukuthi kube lokuthula ngoba kuzakuthaza wonke umuntu ukuze sithandazele ukuthula. Ngakho ke siyabonga njalo siyakhola ukuba lo umkhankaso sibizela amaZimbabweans wonke. Isonto ezadinga ukuthi wenze olunye lutho into nje edinga ukuthi imzuzwane emhlanu ukhumbule ilizwe lakho leZimbabwe ulithandazele. Inkosi Sibusiso.
Lo ke ngumfundisi uSenisibanda isikhulumeli somanyano weZimbabwe Christian Alliance obekhuluma icingweni leStudio 7 ekobulawayo.
Asambeni madoda siyovota.
Asambeni madoda siyovota. Sivote lenkulu.
Asambeni madoda siyovota.
Sokubunjwe inhlanganiso ehloma abalimi besigaba semaNdebeleni ngolwazi lokubaxhasa ngendingeko zabo ethiwa iMatabeleland Farmers Association. Sixoxe lomsekeli kamgcini sihlalo walinhlanganiso umnumzana Previous Mkandla.
Injongo yayo ingeyokuthuthukisa abantu beMatabeleland kwezolimo ukuthi bakubone kuyinto ebalulekileyo ukuthi ukulima yikho okungabuyisela abantu bakithi isithunzi sokubonakala ukuthi babuyele bebe ngabantu abafana nabantu ababekhona endulo ababevele bephila. Ukulima kwakuvele kubaphilisa. So ngenxa yokulahleka kwe-information lokulahleka kokuthi sibe lezinye zezinto ezingakwazi ukuthi zisitholise ama-opportunities, sabona ukuthi ngcono sibumbe i-Farmers Association ezosisiza entweni zonke ezihluphayo ezigoqela ezolimo. Ongaba yikutshontshwa kwemfuyo, ukuthengiswa kwezinto ezingezolimo noma ngezifuywayo ngentengo ephansi, konke khona lokho kufanele ukuthi i-association yethu kube yiyo ekudingidayo konke khona lokho.
Liyathola na uxhaso oluvela kuhulumende kumbe inhlanganiso ezinye ezijiyajiyene?
Okwamanje njengenhlanganiso esaqala, okuyikutsho ukuthi linhlanganiso ibunjwe iqale kuyibumba last year ngo-October, kwaba lokunye okukhona okusasibambileyo ukuthi izipheleliswe ukuba registered. Njengoba nje sisondele ekhethweni kuyabe kulezinye izinto ezimgomo lembandela ezingabe zibambe i-registration, kodwa ngenxa yokuthi abantu babe lesifiso sokuthi bayenze abakwenzayo sayavula i-account. So ngemva kokuvula kwethu i-account, njengoba abantu babe lesifiso, sasithi ngcono singeke sihlale silinde ukuthi kuze kuyofika i-registration, awuthi sibe sidinga ulwazi lama-opportunities lokunye okungasincedisa kuma-different organizations. Sathola iZimtrade seyasincedisa, yasinikeza okunye engasisiza ngakho ukuthi sikwazi ukuthi into esizilimayo sizi-exporte kumbe isinikeze ama-contracts azabe engawezinto okumele zi-exporte ziphume ngaphandle kwelizwe. Lokunye esesikwenzile esabhekayo ukuthi ngoba babethe ukuthi basidingele imakethi, sibe lokunye esikulethayo okufunwa yithi. Saba nakho okunye okwakhulunywa ngabantu abakufunayo okungagoqela inkukhu zethu ezesintu, imbuzi, lokunye nje okungakufuneka khona ngale ngaphandle emazweni angaphandle. So singathi la kuhulumende sadinga okunye okungabe kuvela kuhulumende sesikutholile ukuthi kungasisiza kanjani, into ezifana nokulama-tractor ukuthi singawathola kanjani through ibanki i-AFC bank. Sithole i-contract of 3 years ebhadalwa nge-13% per annum, okukutsho ukuthi uhulumende asikangeni deep kodwa kukhona okuthembisayo kuma-stakeholders esesingene kuwo labangaphandle kwelizwe abathi bangasincedisa kikho konke esikufisa ukuthi sikwenze.
Lela malunga
amanengi okunganani njalo ngabavela kweziphi izigaba zelizwe?
Silamalunga amanengi angaphezulu mpela kwe 100 okwamanje kusukela ngoFebruary kuzofika manje asebe join nasebebhadele ama joining fee abasengabanye ngama full members. Bavela nje ezigabeni ema districts ahlukeneyo agoqela sile Victoria Falls, iwange, ilupane, ibubi, inkayi, imangwe, ibulilima, insiza, isigodini, imatobo. Kose ngathi ama district wonke esingelayo nje ibhinga kuphela. Lawa amanye ayemadibeleni north and south silawo. Silama members in every district ngaphandle kwebhinga kuphela ibhinga yesingenayo.
Alo ke ngumnumzana previous Mkandla umsekeli kamgcini isihlalo wenhlanganiso yeMathebele Land Farmers Association ubekhuluma ecingweni leStudio 7 SA South Africa. Okwamanje ke sizwe eziphuthumayo zivela kumaphephandaba achiyeneyo. Iphephandaba leChronicle lilodaba lokuthi kulezindlu ezimbalwa esezilumathe umlilo zachabalala ngenxa yencingo zamagetsi ezafakwa kudala ezingahambelani lendlela zalezinsuku ezikobulawayo. Iphephandaba lobulembu beinternet elenewzimbabwe.com lilodaba lokuthi amasosha akwele Mozambique ase kankasela ibandla lezanu PF kukhetho esigabeni seManicaland. Leli phephandaba lithi kulomfanekiso wevidiyo otshengisa amasosha la esithi osomabhizimusi abangasoze basekele ibandla lezanu PF bazadutshulwa babulawe. Kumanje sengidedela emuva ngelitshiya izandleni zenu lina balaleli bethu kumbiko elisithumele ngeWhatsApp.
Sawubona Studio 7 sabona kukhulu umsebenzi ngithanda ukuphendula lawo kudike MRP uthi ngizabe ukuthi abala information abala lwazi olugcwele nge-MRP yabo ngoba njengamanje ndizobethi asiyeni ekhaya siye qhuquzela abantu bevotele i-MRP. I-MRP bafowethu ayikho sidalwa, hambani liyovotela i-CCC mani namandla, thengana amarayisi lamashukela lekhampeni la i-CCC. I-MRP yen leyi ayikho, umqondisi badlala ngani ngoba ngempela angiyeke lisijethi sifunke avotele umuntu oyedwa. Mbaba banga abo-MP be-MRP mbalila information njengoba ngibuza futhi i-MRP ifaka umuntu oyedwa oyimembo mphalamende ngiye lifuna usuka lapha ligibela namabhasi kamalemba lisiyamvotela kahle nibafowethu. Umcimbi juta liwazi ukuthi uyaphela noma uyaqala, hambani liyoqala phansi ku-drawing board libe kwazi iqembu elingalikhipha la egoli njengoba kuningi lelikhuluma lila egoli i-CCC hayi MRP ndomqondisi. Kahle nibafowethu lingaxofa izinto kumbe malingazi libuze ngoba lila information. Siyabona
salibonani basazi bakaStudio 7 linjani bafowethu khona ngapho ngaphetsheya kwezilwandle. Hayi thina siyaphila ezimzimu ya hayi ayinamazwi amaningi ngifuna ukuwatsho kodwa-ke ngokathi kulamazwi engake ngawatsho phambilini kodwa-ke azange ngize ngiwezwe emsakazweni. Nangithe khona into engikhalelani nangikhalela khona kube le langa ezamiswa njengeholiday eliyaba limeleleyo ukuthi sikhumbula izihlobo zethu ezabulawa umbhuqazwe yokuphila amazwi engiwakhalela khona nxa lingasakaza hlezi mhlawumbe abaningi bengawazwisisa kwezobusenzi kwana kuhlale phansi kukhulunyiswane ngakho sitele ukhulumende layo ukhulumende esekuzwisisa laye ngoba zonke izinto nxa zikhulunyiwe usikhulumende kumele yaziswe. Nxa ukhulumende engiyovumayo kuba lula ukuthi kudikleye njengedeyi eyembhuqazwe deyi. Yiyo into engikhalelayo bafowethu ngenxa yokubana xa sikhala kudala emuva le ngesikhathi samabhunu noma ngithi kona ngesikhathi lobhengula efuna inkomo zikayise emzilikazi kwayezikhona amabhunu encetha abantu esitshoneni bebulale amandebelo amaningi kakhulu. Kulo mandebelo amaningi kakhulu abulawayo otherwise le i-20,000 yabulawa igugurawuni hleli yaba inlutshwane kakhulu xa singaba sikhompiya ngabantu ababulawa ngamabhunu ngesikhathi lobhengula efuna inkomo zikayise yayikwenda khona ngokungakhangela ukuthi khona beethanga esigwagwagwa antobona ulantwana yabafayo kodwa ke konke lokhona sesikhala nje ukuthi kwa sibe le holiday esingakhumbula laba abantu abafayo ngesikhathi sembuqazo esikhathi seGugurawuni uphele ngoba igeneration yethu abadala abahluleka ukuthi bedeclare ilanga lingaba yiholiday bekhumbula okhokho bethu ababulawa ngamabhunu kulapho lathi futhi sehluleke ukuthi sibe le langa ngokuya sikhumbule izihlobo zethu ezabulawa umbhuqazo hayi imbona thi kuyangaqondanga ngiyabonga ngiyabonga ayeneli kazwakale
ake sitheni gqum 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 hlelele zimbi indaba madoda lapha eZimbabwe maku siyabhongelana inkomo ezintathu singazi ukuthi ezaphumelela yiphi kodwa into mina ngiyibonayo vele nje njengoba lizwa abantu sebeposta ama-election asetshontshiwe masithi ama-election asethethwe sesivele sesibona nje kanti kungaza kanjani ukuthi usiyavotwa next week namhlanje mina ngizofaka igama lokuthi hhayi ngifake ilokuzeni ibhili ibhili iprotekta bani kubani ngoba mina ime ngibusayo so njengoba kusiyavotwa bekufanele kumiwe ngebhili uzovota kuzoqaliswa ukukhulunywa ngebhili kunyako zayo I mean sokuqediwa ukuvota uzama ukuprotekta into osuyibambile kambe ungaprotekta into ongakayibambi so yiko lapha nje esikubona khona ukuthi hhayi lapha sokuhambile so abantu bakhuluma lapha bayakhuluma kodwa-ke the main problem yokuthi laba abantu okuthiwa yiZANU-P F bantu lingayethuki lingacabangi kakhulu ngiyezwa abantu bakhuluma ku-studio 7 la kodwa ngabantu babeloku bethreathen abantu besekhaya bethi asivoteni asivoteni yena umuntu engayi asihambeni sevota abantu sihambeni sevota sibone ukuthi ubunzima lobu kule ngoma enye ngiyangizwe lethi sethule baba kuyasisinda yebo sokusisinda manje siyethula njani thina silokhu sikhona apha egoli mina lingamangali ngiyahamba next month next week before kuvotwe ngiyabenzele ngiyavota ngiregistered ngiyavota mina ngina problem oright asihambeni sevota madoda oright singahlokozeli sithi hayi abantu ekhaya basapoti izanu wena ke uthini oright siyabonga
haleluya 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 nivukile njani noke abantwana basezimbabwe lona ubingeleyo ngubaba moyo nami ngithanda ukunilotshisa ngale United States of America nivukile njani abo baba gives do about nungameli ngomo nogis gani nabomama awa nami ngithanda ukuthokoza kakhulu kwahambala ukubuyela kwisichema sethu sama-orias kuyodlala umdlalo webholo futhi sazi kukhithwa ibhanile ibe sohlungu khulu kwahambala sithi ma sivuka ngolosibili saziwa umrhathi wemdlalo webholo wekhukhwezi FM bizwa uBig Joe wedumo afunda iindaba zokuthi ibhani yesezimbabwe ekhithiwe so nathi sithabile khulu kwahambala ukuzwa into sifanele sezavuka saziwa yonke iyo into so kuhle khulu kwahambala ibengithanda ukuthokoza nalabo banikelwe umsebenzi ubaba mthasa noba ndebele noba mugada nomunye omama ngathana banikelwa umsebenzi olo futhi bakhone ukubusa isichema izifa even into le ibe moshela abadlali badlalele ekhaya ukuthi bangasakhona ukuthengwa or even isichema zasekhaya zingekhona ukudlala ama-confederation nazabo nisichema zaboma zingasakhona ukudlala ibholo lenguku namanye amazwe so siyathemba ukuthi namhlanje sima ilizwe leZimbabwe mabazoma group mhlawumbe izothola ithimu amathimu arayithi iqualifye kokuthoma kuya World Cup ngale United States American khona naseCanada nase-Mexico ngiyathokoza amen
njani bantu baka-studio 7 njani nonke nabalaleli cela nami namhlanje ngiyemphawule umntwana enhlabathi lapha eJohannesburg kodwa ngiqhamuka laphayana eGwanda eJawunda ndiye ngicela nje ukuyiphawula bakithi into emfishane encane kakhulu ngicela ukuthi laba bantu abangena ku-studio 7 bayeke ukungena ungathi luhlelo lokubingelelana uthole umuntu esebingelela bingelobani bani azabaqela angazi ukuthi kanti le nto bayithatha kanjani ma befuna uhlelo lokubingelelana babhalele le ku-SABC yikho kubingelelwa ngoba lapha sikhuluma ngembono yethu ngepolitiki ngalokhu kwenzakala lizwe lakithi ko ebe ngicela kuphela bese ngicela ukuthi abantu bakithi especially nje abaseZimbabwe bonke ngingakhethi ukuthi usupporta yiphi party supporta yiphi party kodwa into ebengicela ngicela ukuthi abantu bonke bazi ukuthi izanu yehluleka kudala kuletha intuthuko eZimbabwe mhlawumbe ina 40 years iphethe yenzani eZimbabwe kunamgwaqa kunana kunamali bahlale bekhuluma ukuthi bazonda i-USA America kodwa basebenzisa imali yabo umzonda kanjani umuntu kodwa angimfuni lo yangicindezela ungenza lokhu nalokhu kodwa uma sokufika isikhathi sokulima uhambe uyofuna iy'nkomo zakhe kuli mangaso ikhona ukwenzakala sibaba so ngiyacela abantu bakithi ilepha nje ukuthi izana umuntu osasupporta izana manje ngibona nje njengomuntu onangqondo umuntu osakhulumela izana ubona ngathi izana izompha something kakhohle bazobe iroba ama rice lawo ama 2 liters lawo namagogogo after 5 years ukuhamba ngavote into yokunika igogogo elilodwa after 5 years manje ingasakunika ngaphansi sayivotele babe yokushaya bakubula le futhi ngicela abantu bakuzibene ngqondo ngiyabonga kule ndawo amen akudlona enhlabathi ukhuluma ngelaphe endaweni yaseSouth Africa eJozi.
Lawo ke bekungamazwi enu lina balaleli bethu elisithumele ngeWhatsApp kunombolo ezithi +1202465 0318. Kwezemelika, abalandeli bomdlalo wenguqu bayajabula kulandela ukuthengwa kwemdlali olodumo uLionel Messi liqembu le-Inter Miami. UMessi ubikwa ezaphiwa imali eyizigidi ezedlula amachumi amahlanu, $50 to $60 million ngomnyaka, njalo waphiwa izabelo kuqembu leli. Abalandeli benguqu babikwa bebhadale imali edlula inkulungwane ezingamachumi alichumi, $10,000, ukuyabukela uMessi edlala. Sixoxele isizalwane seZimbabwe esihlala ngapha kwele Melika, uTim Muringai, kuze sizwe imbono yakhe ngalolu daba.
Ngiyabonga mnumzana Thande. Hayi, ukubuya kukaMessi lapha eMelika kungathi akuzancedisa ukuthi amatikiti athengiswe abantu babukele inguqu, ngoba siyakwazi ukuthi uMessi uthandwa umhlaba wonke jikelele. So ukubuya kwakhe lapha ngoba babe mfuna le South Arabia bemnike le billion dollars lapha, kodwa uthi i deal lakhe li include uku own ama stock options lokuthenga ama iqembu lebhola lenguqu la. So ukubuya kwakhe lapha kuhlangana le World Cup eka 2026 ezabi hosta hi America, Mexico le Canada. So ngiyabona ngathi it's promotion ukuthi abantu abaningi babuye ukuzobona ibho inguqu, and then abantu abangalidlaliyo labo babuye bazolibona, ngoba siyakwazi ukuthi uMessi hayi ungathi his cross sports siyambona naye maye fakwa kuma adverts lapha e-Coca-Cola, e-Pepsi, lan, abantu abaningi, amazwe amaningi bayamthanda.
Khona kahle kahle ukubangela ukuthi elemelika inguqu yalo ingathuthuki njengamanye amazwe afana labo Britain lamanye nje. Kungakubangelwa yini lona elemelika lile mali eningi kangaka?
Ukuthi ipho inguqu ingaphumeleli lapha eMelika, babona ngathiwa akula level leyana eqinileyo, ngoba abantu abaningi siyakwazi ukuthi bayafuna ukuhamba e-Europe or sometimes e-Brazil lamanye amazwe kathesi sokusiba le South Arabia, ngoba labo i-South Arabia sithatha ama-players in their prime abadlala sibili ibhora la. So iAmerica yake yawuqala laphana isiletha ama players amacha, but icompetition yangkhona lokhe ise Europe labo Britain labo Germany labo Spain. Sizabona ukuthi ukubuya kwa Messi lo ngoba sebuya in his late prime kuzanceda yini ukurecruit amanye ama player, ngoba sasibona Zatlani labana beSweden bebuya lapha labo Drogba lamanye ama players oBeckham ngingamqamba la. Yeah, so sizabona ukuthi kuzanceda yini, but oka test badayi inguqo yalapha is standard sangkhona siyehle. Ngiyabonga.
Hayi lathi siyabonga lo ke nguThimo Muringai isizalane seZimbabwe esihlala ngapha kwele Melika esigqibela uhlelo lothu lwalamhlanje kodwa singakehlukani ke sikhangele ezinye zenhloko zendaba. Abalandeli bebandla lezanu PF bahlasele intatheli zindaba yeStudio 7 uAnastasia Ndlovu bamtshaya. Umanyano wabezokholo iChristian Alliance unxusa uzulu ukuthi athandazele elizwe nsuku zonke ngehola lika 1 phambilini kokhetho. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo nguChris Gandhi ngisithi asidibaneni njalo kusasa sikhathi sini.